Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 17 lwezi ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa agcwala emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe kusasa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political party.
Amapolisa eHarare achitha umbuthano wokungena kumanyano wamabandla aphikisayo owekhode obekwenziwa ibandla lezaphu eHarare. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo asefike kusibanga esikude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa agcwele emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Inhlanganiso yabasakhulayo yetajamuka sesijikile ikhankasela ukuthi uzulu angene ezitaladeni kusasa kutshengiselwa kusolwa kwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi zeHarare lakobulawayo zithi zivuke lamhlanje ekuseni zikonjolozelwe ngamapolisa. Ukuze sizwe obukusenzakala kobulawayo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula yezombusazwe umnumzana Clement Moyo.
Amaroli abekhona sibili namuhla. Ugcwele lalawana amaroli lawana athwala amanzi lawana abathi bangajikela lume lawana. Kube lamaphuma ama-trucks lawana amade ngemuva avikeleyo sibili. Ugcwele amapolisa phakathi bekubhizi e-drill hall khona pha. Ukubhizi sibili bekula amapolisa amaningi amanye abelokhu engena ngama-trucks. Ngiyabona bekulokufundisana okuthize ngokwenza loku ngokutshengisela okuzaba khona njengoba kukhulunywa kwakusasa.
Oh, so uzulu awukaqali wokutshengisela esitaladeni?
Hayi, bekungakaqali ngisuke edrobheni namhlanje bekuthule sibili kuthe zwini ela kusasa njengoba bethi bayaqala kusasa.
Umlayezelo wokutshengisela uyafika na ebantwini?
Ufikile sibili ngoba ukuzama ukuthi abantu bakhulume ngakho bebekhuluma ngakho kodwa besingakaboni ukulungiselela kwakhona okuqoqakale kahle ukuthi bakulungiselela kanganani. But umuzwa ubukhona sibili wokuthi kufuneka ukuthi kwenziwe. Befuna ukutshengisela mayelana le mali le kuthiwa izabuya ifakwe ebantwini.
Kodwa bawuthola njani umlayezelo?
Izinto lezi zibuya emafonini kakhulu le mihlanganweni yona leyenziwayo ngabantu ezigabeni.
Nolwazi wokuthi ukutshengisela lokho uza kwenziwa okwe isikhathi esingakanani?
Hhayi, angikho phakathi kwenhlanganiso zakhona kodwa ngizwe nje kuphela ukuthi kuthiwa kumele kube lokutshengisela okukhulu kakhulu emadorobheni amakhulu la ubulawayo leHarare.
Alo ke ngumnumzana Clement Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo. Amapolisa eHarare achithe umkhosi wokwamukela ibandla lezaphu kumanyano wamabandla angaphansi kumanyano weCoalition of Democrats iCOD. Iziphathamandla zewetela leNew Ambassador eHarare zivize amapolisa lanxala umanyano obusuhlawule imali yokwenza lomhlangano. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yomanyano weCOD Isole kakhulu inyathelo elithethwe ngabe wetela ye ambassador le yachaza lesi sehlakalo njengemizamo kahulumende webandla elibusayo leZANU-PF lokubethusela bemba phansi ukuba kungasoke kwababuyisela muva kumisebenzi yabo ukukhankasela umbuso oqobo kwezombusazwe. Lo mkhosi ugcine ususenzelwa emahofisini aseTanganyika House awomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo akulomanyano elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe. Umgcini sihlalo womanyano wecode umkhokheli welinye lamacele MDC uProfessor Welshman Ncube uthi asibamangalisi isenzo samapholisa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political parties. Yikho besithe sizahlangane ambasada lamhlanje ekuseni, amapholisa afika aqalisa ukuthi kabasinikanga imvumo. Siyakwazi thina emthethweni okhona ephosa ukuthi kakufunakali ukuthi kube nemvumo yamapholisa nxa sihlangana njenge-leadership yama-political parties. Kayisiyo public meeting le ade silayo. Yikho-ke kakudingakali ukuthi sisewazi samapholisa, njalo akudingakali ukuthi basinike imvumo yabo.
Lanxa kube njalo uProfessor Ncube uchazela umkhosi njengophumeleleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leZapu uDr Dumiso Dabengwa ebeke isandla sakhe esayina evuma njengebandla ukuba sebeyingxenye yecode.
So kula ama-political parties angu-6 asesayinile i-document yecode. Siyaqhubekela phambili siloke sikhuluma labanye abangasayini, sixoxisana ukuthi sibonisana ukuthi singeza njani ukuthi lapho kuyafika u-2018 sonke sesimindawonye ukwenzela ukuthi sibambisane, sibambene isitha leseZanu eziyo elethe ukuhlupheka okukhona elizweni lakithi.
Udabengu utshela intatheli zindaba ukuba bebevele beyingxenye yalumanyano kusukela amabandla aphikisayo ewubumba nyakenye, kodwa bebengakangeni ngokupheleleyo.
Sayekela ukusayina, abanye besayina ngumatshi ngoba sesikhangela ukuthi sizaba le-Congress okwakumele ukuthi ibe khona ngoJulayi, yaphosponwa yaba ngu-August. Senzela ukuthi sithole iziqondiso ezivela ku-Congress. I-Congress is the highest decision making body kuzapho. So sisayine sesiphiwe imvumo i-Congress. Yikho kade sikulindele.
Abamanyano wekhodi bathi bazimisele ukusebenza la yiloba yiliphi ibandla lezombusazwe elikholwa kuzimiso zawo ngenjongo yokulwisana lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF elibusayo, ngoba bethi sedlisa uzulu weZimbabwe imbuya ngoluthi. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zewetela yenew ambassador yehlule. Kazange azihluphe ukufuna ukusibona umaneja kule wetela, kodwa wathumela isiphathamandla esibona ngezezisebenzikiyo umnumzana Mo Blessing Mare lelizwi lokuba sikhulumisane lophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumawetela angaphansi kwe-Rainbow Towers unkosikazi Pride Khumbula. Belungaphendulwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini unkosikazi Khumbula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka elizweni kumalanga alandelayo evela eMorocco, lapho abe lomhlangano lenye inkokheli yomhlaba jikelele behlaziya ukuguquka komumo womnotho emhlanganweni othiwa wona COP22. Lomhlangano ukhangelelwe ukuthi uhlaziye ukuthi amazwe omhlaba engaguqula njani okwenziwa emhlabeni ukuze ukuguquka komhlaba kungakhathazi uzulu jikelele. Ake sizwe ingxoxo eyenziwe nguGibbs Dube ngalolu daba.
Into enhle kakhulu ukuthi uhulumende laye athembise ukuthi uzakubophezela ku-climate agreement ezasho ukuthi lathi njengohulumeni waseZimbabwe sizenza zonke izinto okufanele ukuthi sizenze ukuthi abalimi bethu bangahle basetshwa kakhulu angumumo womkhathi.
Mase sikhangele njalo-ke umongameli ukhulume esithi okwamanje-ke amanzi angazana asilela kakhulu kwele Zimbabwe, njalo lokudla kuvele akukho, kodwa-ke pho kumele kwenziweni loba nje kungaze kulobelwane isivumelwano lesi?
Izwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele gide sokule nkulumo ekhuluma ngokuthiwa yi-climate smart agriculture. I-climate smart agriculture ithi yona indlela abantu abalima ngayo kufanele kube indlela engalimazi umumo womkhathi njalo esebenzisana lomumo womkhathi. Ngakho-ke kufanele ukuthi kungapheleli kuma-agreement kuphela azosayina, kodwa kufanele kube yindlela abantu abalima ngayo kufanele ukuthi sisebenze ngayo.
Ye, akucasise kancane-ke ngakhonokho okukhulumayo ukuthi ukulima lokhu okujoyo ngokunjani khonokho?
Lokokuqala Gibbs sikhuluma ngento esifana lokuthi inhlanyelo okufanele abantu bazisebe ngokokuqala lokho. Okwesibili, kufanele abantu benanzelele ukuthi inhlanyelo abazisebenzisayo nxabezanisela kumbe bethelele kufanele bathelele ngalokhu hlobo lapho abathelela khona, kusetshenziswa drip instead of ama-sprinklers njalo njalo. So zonke lezi zinto izinto eziqakathekileyo lezo
kwele Zimbabwe. Phela siyakwazi ukuthi kula madamu akhiwayo esabelweni seMatabeleland South, kodwa-ke kawasebenzi amadamu lawa babankomo. Akuxwayisa uhulumende ukuthi kambe ngenzani njengoba kula khonokho ukuthi kulokukhudumala komkhathi ongapheliyo?
Zibuye kwenziwa i-study ngabantu base-Central Statistical Office eveza ukuthi amadamu maningi kakhulu kwelakithi eMandebeleni lasemaswinko lasendaweni ezifana zasibhelwe lezi zasenkabazi. Kodwa into engekhonhle ukuthi amadamu emaningi enjalo azikho inhlelo zokuthi kuphathiswe abalimi ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa la madamu. So-ke kufanele ukuthi uhulumende engabi namahloni ukuthi acele usizo kwezinye indawo, ngoba njengoba sesikhuluma ngento ze-climate smart agriculture ziningi inhlanganiso ezifuna ukusiza abantu ngendaba ze-climate smart agriculture.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele Botswana usesule amaphepha okusebenza okusemthethweni awezizalane zeZimbabwe ebezisebenza kwele Botswana. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya ekhona le eHaveroni kwele Botswana.
AbeZimbabwe laba kade besebenza kukhampani ebeyinikezwe umsebenzi emgodini wemba amadayimani elethakani ngentshonalanga kweFrancistown. Iningi laba lithumi lasifica munwembili ngabalolwazi oluphezulu kwezemgodi abafana lamarika. Kade bencedisa ngolwazi lokwemba amadayimani kumadundulo enhlabathi embiwa kudala okwaziwa ngesiNgisi ngokuthi ngama-tailings. Lokhu kufuna ulwazi olujulileyo, kodwa uhulumende weBotswana uthi abasadingakali ngoba lesiqiniseko sokuthi umsebenzi wabo usufike emaphethelweni. Iofisi kamphathi Ntambo obona ngezemsebenzi kule Botswana ithi isisuthisile ukuthi abeZimbabwe laba abasaswelakali, noma nje inkampani abakade beyisebenza eyeRedis isithi kade belokhu bedingakala. Izisebenzi lezi omunye okhulumele Studio 7 esendleleni esebuyela eZimbabwe ziphiwe inyanga ukuthi ziphume ziphele eBotswana. Babephiwe amaphepha okusebenza eBotswana okomnyaka, kodwa baxotshwe behlale inyanga eziyisithupha kuphela. Umnumzana Derek Mpofu ungomunye abathathiswe unyawo njalo ulokhe edidekile ngalesi senzo.
I never expect anything. I never expect to happen to me. Because the reason why
kade ngingacabangela ukuthi kuzaba kuhamba kanje, ngoba abeBotswana babasipha amaphepha okusebenza kungela zizalwane zakhona ezenelisa lumsebenzi. Sayiphiwa amaphepha ngokusemthethweni, azange sithole amaphepha lawa ngokungekho emthethweni.
Uthi uma kuludaba longazwani phakathi kukamongameli Ian Khama kanye lomongameli Mugabe akulunganga, ngoba utshani yibo obulimalayo ngesikhathi indlovu zisilwa.
It could have, but we are not politicians, we just want to send for our family.
Kungabe kunjalo ukuthi indaba zobudlelwano kwezombusazwe zabangelwa yilokhu, kodwa thina asikho kwezombusazwe. Injongo zethu ukuphandela imuli zethu nje kuphela.
udaniswa ukuthi ibhuku lakhe lokuhambisa ipassport iselesidindo esibomvu engazathi uyisikliwi, ngakho uthi ufuna uhulumende weBotswana ayisule lesi sidindo ukuze enelise ukuyadinga umsebenzi kwamanye amazwe aqhubeke ngempilo yakhe.
From now on, I think they just have to remove that stamp.
Okuninga ukuthi kulesi sindo esibomvu ngifisa besikhiphe ukuze ngiqhubekele phambili njengempilo yami begcina imisebenzi yabo.
Abanye beZimbabwe babona lokhu ngumbiko ocacileyo ovela eHavron uqondiswe eHarare kumongameli Mugabe ukuthi amazwe angomakhelwana sekhathele ngaye kumgceke ukuthi iBotswana isiqale ukomisela izalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana kulokudutshulwa kwabangena elizweni okungekho emthethweni, ukubancitsha amaphepha okusebenza kanye lokudubula inkomo ezivela eZimbabwe. Lokhu kuza kuphahlwe ukuchothoza okwenziwa uMugabe ngukhama esithi kayehle esihlalweni ngoba esegugile. NginguMartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabungule Botswana.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje ke Women's Round Table kumagagasi awe 9:09 AM lawe shortwave 4930-6065. Kuhlelo lwethu ke olwabesifazane lo Women's Round Table lamhlanje siqoxa ngodaba lokusilela kwamanzi elizweni jikelele. Lithini ngalokhu? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Asingakangeni esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uqhubeke ngomkhankaso wakhe wokwazisa umhlaba jikelele ukuthi ilizwe lakhe kalisoze liqexebuke emanyanweni weNATO njalo lizaqhubeka lisebenzelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ezimbala elizweni zazise ukuba zizatshengisela kusasa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Same Road. Lezi nhlanganiso zigoqela etajamuka sesijikile This Flower, This Flag, Occupy Africa Unity Square, Bulawayo Youth Arise, Zinasu lezinye. KoBulawayo lamhlanje abasakhulayo bebegqoke impahla ezitshengisela phansi kohlelo abakade belubiza ngokuthi This Constitution, kodwa bavinjwa ngamapholisa ukwenza njalo, bathi kusasa bazaqhubeka bemanyana labaseHarare ekutshengiseleni lokhu. Lezi nhlanganiso zikhala ngokuthi kazijabuliswa ngumumo okhona ukulethwa kwama-bond notes nguhulumende, udaba lokungethembeki lwe-corruption, isimo somnotho lezombusazwe lezinye nje indaba eziningi-ningi. Amapholisa ngakwelinye icele lokhe vimba abatshengiselayo laba ukuthi bangene ezitaladeni. Kunje isiphathamandla samapholisa eHarare Superintendent JT Jizeyo ubikwa ethule isaziso sokwazisa ukuthi ukutshengisela kwakusasa eHarare koBulawayo lakho bayaliswe abantu lamhla kumbe kusasa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah exoxa ngalolu daba.
Mhlawumbe kufanele sitshengisele ke maphansi ke kohlelo kuthiwa This Constitution, lapho ke ebekufanele kube lo mhlangano obuhlanganise labatsha abesesijikile abeBulawayo Youth Arise namanye amabandla atshiyeneyo besitshengisela ke ngendaba ke yo-constitution lokufakwa komthetho welizwe esingathi yona i-implementation ye-constitution, besifuna njalo ukusitshengisela ngendaba ye-corruption ke eselizweni. Manje kube lo dubo lokuba namapholisa ahle avala lapho kube fahlana khona eBulawayo City Hall.
So uzakwenzakalani-ke njengoba seliyalisiwe ukuthi litshengisele?
Ye, thina njengabantu-ke abatsha sithi ukutshengisela kungaphansi komthetho welizwe kuyi-right evunyelwe ngaphansi komthetho njalo kusasa ke sizabe sikhona njalo sitshengisela ngenxa kubana thina sikwazi ukubana ke umthetho welizwe uyasivumela kubana sitshengisele amapholisa kufanele wona agcine ukuthula ayikhona ke ukuyalisa abantu ukuthi ngingezela yikho sivumelele khona ukubana kusasa njalo sizabe sitshengisela ezitaladeni zakomthetho yeduka.
Mnewethu Simba, wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzakalayo? Kuyasebenza na kumbe vele kakusebenzi?
Ngibona ngani ukutshengisela lokho kuyasebenza ngoba kwenza isiphathamandla nanzele ukuthi-ke abakwenza abantu kabavumelani lakho. Kanti-ke okwenza ukuthi yena zona isiphathamandla zinde ukuthi abantu betshengisele ukuthi bayazi ukuthi-ke abakwenza akulungani. Ngokwenza njalo bephula ke ilungelo labantu elikhona kusekelo sombuso weni.
Kodwa ke phela lokhu ekuqalileyo ukutshengisela sokuke kwathela izithelo na?
Ukutshengisela lo ungabona ukuthi uhulumende kabe sukwenzani waphanika and next thing asekwenza ukuthi afake ama-ban on these demonstrations. Khonokhana ukufaka ama-ban kutshengisela ukuthi-ke uhulumende wethukile kutshengisela njalo ukuthi ama-demonstrations lawa ayasebenza. Ngabe kade ngasebenzi bengafeke abe nendaba bezavumela nje ukuthi abantu benza abakufunayo bevuke bengena emgwaqweni.
Kodwa-ke phela lokho okutshengiselwayo kwangikhona abantu bekhonona sithathe umzekeliso wama-bond notes. Uhulumende lokho eqhubekela phambili njengoba esitsho usibalo ukhulu webhanga likhulu lelizwe uMnumzana Mangujka esithi ama-bond notes layabuya laloba sokutheni. Kodwa-ke uZulu lokho etshengisela esithi kawafuna ama-bond notes.
Yes, uJohn Mangujka noma yena esithi ama-bond ayabuya thina sitshengisela ukubana uhulumende abekwazi ukubana kasiwafuni lokho kuzenzakala ukubana uZulu abekwazi ukubana uhulumende noma ngaze ancindezela abantu lethe amaphepha kumkhono welizwe thina sakuyala ukwenzela ukubana-ke uma abantu sebephiwa izimali ezingasebenziyo babekwazi ukubana thina sayala njalo uhulumende abekwazi ukubana uZulu wonke uyalile njengoba sasithile ukubana uma besiyola inkulumo zethu kabayenza i-referendum ezaba lukhethe ukuba abantu bakwazi ukukhuluma okuyikho uma ngukuthi akuyanayo sizesenze umhlangano layo eHarare.
Izinto esezitshengiselwa kakhathesi seziziningi kakhulu, uhulumende yena uzalalela kuphi?
Yevele okutshengiselwayo kuningi ngoba kuningi osokumoshakelela izweni. Ngiyeke abantu behlale phansi bezithule bethi ngoba sisabhizi ngokutshengisela ngendaba yama-toll gate asimeningi yama-bond notes. So abantu bazahlala betshengisela kukho konke okubi okwenzakalayo. Sasa kungavuka kuyindaba yokuthi-ke akula maphilisi ezibhedlela, abantu bazavuka betshengisela befuna amaphilisi. Sasa kuvuke kuyilokhu bazavuka betshengisela ukuze kube isikhathi sokuthi-ke uhulumende uselungisisile lezo zinto.
Mbuzo munye Gift, sokuyikutshengisela kwezinto eziningi-ningi uhulumende ekhanya engazinaki zonke zona lezo.
Sizaqhubekela phambili uhulumende uzafika isikhathi sokubana uzakuze ukukhuluma kwabantu ngoba nxa usizwa okwenzakala-ke e-South Korea namhlanje kubana-ke kubantu bayatshengisela-ke ezitaladeni zase-South Korea etshengisela uhulumende kubana-ke abasakufuni ngoba thina sesikhathele ngokusela ngohulumende wamasila ezigebengu uhulumende ongafuni ukulalela izulu.
Nguthazo bani ongayipha kwabanye bakho labanye abalokhe bengakangeni kwezokutshengisela?
Engakutsho kubana ngithi-ke kubadala nabancane abafundileyo labangafundanga asibuye sonke sikhulume ngelizwi linye ngoba indlala isihluphile emzini emakhaya lasemadolobheni sonke siyahlupheka akula kudla akula mali elizweni. Ndingathi mina akusayilizwe esikilo leli manje kufanele-ke thina njengabanikazi babantu sikhulume-ke uhulumente azasize nalaba abangaphandle babekwazi ukubana-ke thina siyalile ukusele ukugebenga nokuncindezelwa njengabatsho.
Alo ke umnumzana Gift Siziba umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eTajamu ngase sijikile kobulawayo obexoxa lo Simba nembaware intathele izindaba elodumo belo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo oka-2017 ozenziwa mhla ka-25 kusiya ku-29 Mabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo asekusibanga saphezulu. Unompumelelo Moyo uyalandisa.
Indikimba yombukiso womnyaka ozayo ongowesibanga samachumi amahlanu lasificamine mibili 58 ulesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu utshele iStudio 7 ukuba ngezinye indlela lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekithali akobulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambana lamanye amazwe. Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi basebenza gadalala ukuthi umbukiso weZITF ka-2017 ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Amalungiselelo aweZITF aseqalisile njalo aqhuba kuhle kakhulu. Umbukiso wethu uzaba khona mhla ka-25 kusiya ku-29 kuMabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo. Indikimba yombukiso wethu lonyaka thi Harnessing Linkages for Industrial Development. Ngezinye indlela sithi silokhu siqhubeka sikhangela ngokuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekthali ethu ngokubambana lamanye amazwe. Sisebenza gadalala ukuthi umbukiso wethu ukhule njalo ukuthi silethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina nezinye indlela zokuphathisa ukuthi amafactory ethu avuke. Sesiqalisile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze azobukisa.
Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi sebeqalile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze ezobukisa njalo bayathaba ukuthi labo asebekhulumisane labo bathi bazabhalisa ukuzobukisa kumnyaka ozayo njalo bayethemba ukuthi amanye amazwe lawo azabe ebhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu akuqala mhla ka-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe engawebhizimusi njalo bazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 lo-29 Mabasa.
Siyathaba ukuthi labo esesikhulume nabo bathi bazabhalisa. Silethemba ukuthi lamanye lawo aseleyo azabhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu awokuqala ku-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe ungawamabhizimusi njalo sizavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 no-29 Mabasa. Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo siyakhuthaza amankampani wonke ukuthi abhalise masinyane. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimusi iZimbabwe iZITF International Business Conference. Mhla ka-27 Mabasa sizabe sibonisana ukuthi amafactory ethu singawavusa njani. Sihlangene nabeZI sibe sesisuka lapho sisiyadlala igolf eBulawayo Golf Club.
Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo inkampani yeZITF ikhuthaze abamakampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimisi iZITF Business Conference.
Siyabonga nomphumelelo omoyo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebesilazo lamhlanje. Amapolisa agcwala ezitaladeni kobulawayo laseHarare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usufike kusibanga samalungiselelo esikude. Hayi bathandekayo, asisasela sikhathi. Igama nguChris Gande, sendichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.